Ababili laba badibane okwakuqala ngolwesibili selokho uNkosikazi Harris wakhethwa ukuba amele ibandla lakhe ukuncintisa kukhetho lona oluzoqhutshwa ngenyanga kaLwezi kwele Melika kuwona lo umnyaka. Ingxoxo le ithethe ihola lengxenye ababili laba bephikisana ngendlela abafuna ukubusa ngayo ilizwe leMelika, njalo bechasisa inhlelo zabo ezigoqela ezomnotho, ezokungena lokuphuma elizweni, zobudlelwano namanye amazwe. AbeZimbabwe bathi kuningi abakufunda ngendlela eleMelika elivumelana ngayo ukuba labo abakubanda eliphikisayo baphiwe ithuba elokuchasisa abafuna ukukwenzela uZulu. Omunye wabakhulume lokhu ngumnumzana Dalindon Chuma.
Okunye kwalokhu engibona njengamazwe aseNingizimu Afrika esingakufunda ngokukhetho lweMelika ikuthi indaba lezi ezama-presidential debate ziyanceda kakhulu ukubana umphakathi ukwanise ukuthi uxhumane lo yena lo oyabe efuna ukuba ngumongameli welizwe. Kukhanye ukuthi lezi zinto azithembisayo uyazimisela yini, yena uyazimisela yini ukubabusa.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye owesifazana osakhulayo uNkosikazi Nonhlahla Mpilo, yena othi kuningi akufunde uNkosikazi Harris, yena othembise ukuba uzakwenza eleMelika lamukeleke emuntwini wonke njengelizwe lokugcwalisa amaphupho.
Indaba zombusazwe ezenzakala eAmerika okwamanje zisifundisa okuningi, ikakhulu nxa sikhangelele ukuphathiseka kwabomama kundaba zepolitics. Mina engingathi stands out for me yindlela uKamala Harris asapotwa ngayo lilunga lakhe la avela khona, ilunga lama-Democrats.
Ingcithi ekwethuleni kwembiko esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe National Aid Forum, umnumzana Njabulo Ncube uthi kuhle kakhulu ukuqakathekisa ukuba labo abancintisa kukhetho baphikisane kumabonakude.
Hayi, ama-presidential debates aqakathekile futhi ngathiwa lawo siyathola lapho eZimbabwe futhi sizwe ngemlomo yabo ukuthi basithi basithembisane, ngoba athola ukuthi abanye abafuna ukungena ukhetho lokuqakatheka kangako saba bengakwazi ukuthi bafuna ukuthi besipheni basithembiseni.
Osekele lokhu ngosakhulayo umnumzana Melusi Mdluli, yena othi uthakazelela umnumzana Donald Trump. UNkosikazi Harris uthi eyanqoba uthembisa inhlelo ezigoqela ukuthi kube lula ukwelatshwa izibhedlela zikahulumende nokulwisana lokuguquka komkhathi. Umnumzana Trump yena uthi enganqoba uzalwisana nalabo abathi umkhathi uyaguquka ukuba abantu bokuza bengaphuki ukungena eMelika lokusekela amabhizimusi elizweni lakhe. Ngimele i-27 useHarare, ngimlondolozi Ndlovu.